ukhezo mhlawumisa uzaphumisa umbiko omkhulu ogoqela isixwayiso sokuthi ilizwe lezimbabwe lingasovaka njani ukuthi kulungise iyinhlupho ezikhona kwiminyaka ka-2020 esibiza sithi thina yi-agenda 2020. Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esizavela kupresident Shamisa. Ngiyazi ukuthi uzulukazi wezimbabwe uzabe melele umlinganiso lo uzabe umbiko oqhakathekile ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana, ngoba uzaqhumisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani ukuthi siqhubekise udaba lokuphumelelisa izimbabwe njalo lokulungisa into eziningi ezihluphayo. Ngakho ngithi uzulu wezimbabwe akamelele lokho, naye lungiselele ukuthi athathe amaqhinga aphezulu ukuthi kulungise uhlupho lwaleli lizwe once and for all ngesilungu. Ngeke salokhu sisebenzimela kuzo.
Umongameli Mnangagwa, kuyini elingamxwayisa ngakho okungavuselela umnotho ekuphendukeni kwakhe kukhefu ekupheleni kwenyanga?
Kasibone siyesemxwayisa ngakho ukuthi bakhangele umumo welizwe, umumo womkhonomi abone ukuthi uyalungisisa kumbe uyasebenza ukuthi alungisise udaba olumqoka olwezenotho. Kusukela ngoduko lwezombusazwe olokhetho luka-2018 lapho ajonta khona, ngoba yikho lokho esiwaziyo. Ley'ngcishi eziningi eze-economy, iy'ngcishi ze-politics, ley'ngcishi zakubo-World Bank naku-IMF ziyaqonqosela ukuthi kufanele kulungise udaba lwezombusazwe kwenzela ukuthi umkhonomi ungaloyasukumela phambili. Uzulu wezimbabwe angakhona ukuhlupheka. Sinika isixwayiso esifanayo naseleso esiphiwa yibo bonke abe-World Bank, IMF, esaphuma ku-SADC, saphuma ku-African Union, saphuma ku-President Mbeki njalo ukuthi hayi, lanxa kunjani kakuthole ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olungaphumanga kuhle ngo-July 2019.